isisizathu obubona kudonselwana phakathi kwelizwe leZimbabwe leSadadu kuthiwa kube lalokho kuthiwa i-legislative reforms, okuthi ukuguqulwa kwemithetho, kubuye kube lalokho kuthiwa i-security sector, le-institutional reforms, ukuguqula indlela amapholisa asebenza ngayo. Kokubili lokhu kakwenziwanga, noma sesile constitution entsha, lokho kuqhubeka okudala khona lokhuyana, ngoba amapholisa amadala nemithetho emidala, lokho kusetshenzwa ngoludala, lokho esiyithola imbiko evele elizweni lonke ukuthi bayalelwa imihlangano ngamapholisa abanye lokho bevinjelwa ukusebenza ngendlela ephathelene lesisekelo sombuso esitsha. I-police station le-police station sokusika ngokuthi umuntu wakhona unjani osebenzela khona lapho, sokusika ngokuthi ophethe amapholisa kuleyo province njani, owaphethe kuleyo district unjani. Nxa engulwana oleqembele ithize lepolitika lisekelayo uyavimbela abantu ukuthi basebenze ngaleyo ndlela. Yikho-ke kwakudingakala ukuthi kuguqulwe imithetho, kuguqulwe indlela amapholisa asebenza ngayo ukuze kuhambisane lesisekelo sombuso esitsha, ukuze abantu beZimbabwe bakhululeke. Ngoba i-Bill of Rights entsha le enhle kangaka ebukwa kangaka isozisebenze nxa kungakaguqulwa amapholisa lemithetho, ngoba kuyenzeka ukuthi i-good constitution, constitution entsha iphile lama-bad laws nxa kungazange kwaguqulwa imithetho kwenza iminyaka engu-100 lokho kunjalo.
Lina njengenhlanganiso ezizimele kuyini elizakwenza ngalolu hlobo?
Siza kuya enkantolo sikuyaveza ukuthi imithetho ethize kayihambisani lesisekelo sombuso esitsha, iphula amalungelo abantu avikelwe yisisekelo sombuso esitsha. Kanti-ke futhi sizaqhubeka sokhe sixoxisana lephalamende entsha ezawungena ukuthi kuguqulwe imithetho le emitsha. Sizaqhubeka futhi sisebenza layo uhulumende, silokhe simfaka ngaphansi kwengcindezi, ngaphansi kwepressure ukuthi akwazi ukuguqula indlela okusetshenzwa ngayo, kuguqula amapholisa lakho konke kusiya phambili khona ngale.